So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlaka 1 nazibandlela New Year 2018 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Hayi siyakuthakazelela uba into yonke sivele siyicela kuNkulunkulu ngenxa yaqhayise kobulayo obuhlangana wabandla kuhle kakhulu.
Umongameli Emerson Mnangagwa izolo ungene inkonzo yokubonga lokuzinikela eqoqweni libandla lenkonzo yokholo liye Family of God kobulawayo.
Ngithanda ukuthatha leli thuba ukwazisa uZulu ukuthi kusukusela izolo kuzofika namhlanje simatasatasa ngenxa yamalunga ethu angu-8 abotshiweyo izolo.
Amalunga ebandla leMthwakazi Republic Party abotshwe izolo alokhu evalelwe enkambeni yobulawayo Central Police njalo akhangelelwe ukumiswa phambi komthethwandaba kusasa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Umongameli Emerson Mnangagwa izolo ungene inkonzo eqoqwe libandla lenkonzo yokholo lwesiKristu yeFamily of God kobulawayo. UAnastasia Ndlovu sipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Inkulungwane lenkulungwane zabantu bezithe gwaqa kobulawayo enkundleni ezitif lapho okuqhutshwe inkonzo yokubonga uNkulunkulu ngokunikeza iZimbabwe ukuthula ngesikhathi kuhluthunelwa owayengumongameli uRobert Mugabe umbuso ngabakubutho besekelwa ngabalwa impi yenkululeko. Ibandla leFamily of God baqoqela umkhosi phansi komkhankaso othi Faith for the Nation Campaign, banxusa amanye amabandla abalisa awe Roman Catholic, i-ECZ, iZimbabwe Council of Churches lamanye, kodwa ababuyanga. Umfundisi Andrew Taunashe owe Family of God ubonge umbuso kamongameli Mnangagwa emfanisa lo Joseph ethi sekumele aguqule ibizo lakhe lapho okulotambuzo khona afake uJoseph ngoba engasodubo ezweni kodwa bakhangelele ukubuswa okuholwa kusuka kuJehova okulokuthula okungelabandlululo lokuhlukuluzwa kwabantu. Amalunga edalele parlamente ebandla elibusayo inkokheli zomdabu labo kade bekhona kulumkhosi. Unduna Mtshana Khumalo ubonge ukuza kukamongameli kobulawayo ethi kuqakathekile.
Hayi siyakuthakazelela uba into yonke sivele siyicela kuNkulunkulu ngenxa yaqhayise kobulawayo obuhlangana wabandla kuhle kakhulu.
Umfundisi Usain Sibanda ngomunye wabafundisi abasuka kwezinye inkonzo okhonze lomongameli Mnangagwa ethi kuhle ukubona umongameli eqakathekisa ukukhonza kwamabandla okholo ahlukeneyo.
Kubonani kuqakathekile kakhulu ukuthi ebuye siqeda lomnyaka njalo siyaqalisa umnyaka omutsha ukuthi ezothandaza lamabandla ikakhulu ekhangelela ukuthi uNkulunkulu angasiza njani lomnyaka obuyayo. Kuqakathekile ukuthi umuntu ongumongameli aphakamise uNkulunkulu lelizwi lakhe.
Gura Charumbira osakhulayo ebandla leZanu PF uthe njengabasakhulayo bakhangelele ukubuswa kuhle kanye lokuvulwa kwamankampani kobulawayo.
Sina ngakonoko siyajabula kakhulu and siyabona ukuthi upresident wethu uyasithanda sibili and ufisele ukuthi ibulawayo ikukhumele ama-industry avule, ufuna ukuthi avule ama-industry sithaba kakhulu ngakhonoko ngokuvakasha ukuvisita kwa-president wethu ucomrade Emerson Dlamini Mnangagwayo, His Excellency.
Abenkonzo ye-ZCC labo bebekhona bajabulise umphefumulo ngokuhlabelela amaphimbo amnandi ngeziginci ezehlukeneyo ngapha bechichimba kukhala iphansi. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Siyabonga Mandlovu. Kunjalo nje kulamalunga ebandla le Mthwakazi Republic Party abotshiweyo ngesonto betshengisela phambi kwenkonzo engenwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Kwabotshwa amanye amalunga aleli bandla abayisifica minwe mbili ngabebutho.
Ababotshiweyo babalisa umnumzana Brighton Ithuthung Sibanda, umgcini ncebo we-MRP ozamela iBeitbridge kukhetho oluzayo. Uthembelani Mfulongashi Mpofu ozamela iMRP eNkayi. Umalonde Nyathi ozamela iMRP eGwanda South. Ukhethani Nxiba lendoda Ndlovu ozamela iMRP eMatopo South. Kukhetho oluzayo uNkosilathi Ncube ozangena kukhetho oluzayo engukhansila wemzingwane. UMarshall Sibanda, uPetros Mkhize abakobulawayo loSehliselo Ndebele weMathebeleland North. Ababotshiweyo babikwa betshaywe kabuhlungu ngabebutho phambi kukaZulu enkonzweni basiwa enkambeni yebutho ekobulawayo andubana basiwe enkambeni yamapholisa eCentral Police Station lapho abakhona kuze kube lamanje. Umongameli we-MRP umqondisi Moyo ulandise udaba lokubotshwa kwamalunga akhe.
Ngithanda ukuthatha leli thuba ukwazisa uZulu ukuthi kusukusela izolo kuzofika namhlanje simatasatasa ngenxa yamalunga ethu angu-8 abotshiweyo izolo echurchi e-trade fair esiyatshengisela etshela uMnangagwa ukuthi kulezinto okusamele ezilungise ikakhulu sikhangele iMathebeleland ngendaba yeGugurawundi lokunye okugoqela i-marginalization lapho abasuke batshawa khona libutho lama-youth ezanu kunye lamapholisa abathatha bahanjiswa eBread Barracks baze bahlale khona 4 to 5 hours bakhishwa khona ngama-8 ebusuku basiwa eCentral Police Station esikhuluma nje bakhona phana sishone khona phana kusukisela ekuseni kuze kube kathesi sesihambile ke lamaloya abameleyo ama-lawyers abameli akhokhelwa nguMaqhawe Mpofu onguye besilaye okuzathi kusasa sokuyiwa ekhothi ayechallenger indlela ababotshwe ngayo.
Olwela amalungelo oluntu, umnumzana Efincube usole isenzo sebutho sokutshaya amalunga eMthwakazi Republic Party abakade betshengisela izolo enkonzweni kaMnangagwa ethi isisekelo sombuso siyabapha lelo lungelo njalo ukubhulwa abakwenziweyo libutho kubi kakhulu kubakhumbuza izolo ekaMgabe.
Abantu bonke balelungelo lokutshengisela ngaphansi kwesisekelo sombuso seZimbabwe. Bangatshengisela beqondise kupresident enkampanini ebaqhathileyo noma amasosha lamapholisa. Ngangabe mhlambe umuntu esesuke wangena lapha angafanelanga angene, lapha sengilinganisa, kumele athathwe akhitshelwe phandle, abesetshelwa ukuthi kahambe ngkhaya kumbe amele khathana lalapho okuyabe kutshengiselwa khona. Akufanelanga abotshwe asiwe emasotsheni kumbe emapholiseni ayetshaywa. Ithotha ukutshaywa abantu into engavumelekanga ngaphansi kwalesi sisekelo sombuso isikhumbuza uMgabe.
Ukungena kwamongameli Mnangagwa embusweni encediswa libutho labalweli benkululeko kwamukelwe ngamanye amabandla okholo kuthi amanye hatshi kulandela ukuphatheka kwakhe ekubulaweni kwabantu ngesikhathi sombhuqazwe weGugurawundi bethi kufana lenyoka ehlube ikhasi ngeke uthi le ayikalumi bantu uyekele ihlale endlini ngoba ingakalumi muntu. Abangene inkonzo lomongameli bamcele ukuba abuse ngokuholwa nguJehova hatshi lokhu abakade bekwenza izolo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Siyabonga njalo Mandlovu. Lokho sikudaba lunye umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo uthi amalunga ebandla lakhe alokhu evalelwe enkambeni yebulawayo Central Police akhangelelwe njalo ukumiswa phambi komthethwandaba kamantshi kusasa ekuseni. Umoyo uthi uzibonele ngawakhe ukuthi abanye bakhe balimele kakubi. Ikakhulu umnumzana Brighton Sibanda olemfanekiso emtshengisa elokhu elegazi kukawuso ayigqokileyo. Umoyo uthi lokhu kulandela ukutshaywa kwabo ngabebutho amapholisa abatsha bebandla lezanu PF kanye lamapholisa ohlangothi lwe-CIO. wengezelele wathi amapolisa alile isicelo segqwetha elibamelayo umnumzana Maqhawe Mpofu owe abameli Lawyers for Human Rights esokuthi baye kwelatshwa esibhedlela kuqala. Asizweni umbono kamnumzana Zenzele Ndebele olwela amalungelo oluntu exoxa losithandekile emhlanga weStudio 7 ngalolu daba.
Kuyathengisela ukuthi isikhathi esiningi abantu bakhuluma ukuthi sifule tshintsho kwezombusazwe but into enzakalizo litshengisela ukuthi akula mehluko okhona engxeke ngabe sekuwesi ngoba nxa kokuthi umuntu ebedemonstrate ungavumelani laye ukuthi umele demonstrate into enzakalayo nthi umele botshwe ngamapolisa ehanjiswe ecourt into zokuthi abantu bechaye begcine besemasotheni bona ngani abekungakaze kuyenzakale kakhulu ngangapha. So umbuzo wami kuzibuza ukuthi kambe embusweni kamnankagwa yisanxa abantu bedemonstrate abazaya bechaya ngama beqeda behanjiswe emasotheni. So akuniki ngathi ihope nentithemba lokuthi sesisukile lapho esasikhona siye endaweni engcono ungani mbe sesingani sesibuyele emuva sikhuluma labantu labobalimele ukuthi abanye baqama amakhala but amagosa ayala ukuthi baye esibhedlela.
Lokhu ukuthula okuthiwa bebekuphazamisa uyakubona na?
If these guys did not follow umthetho welizwe there was no need ukuthi bebathathe. Into abayenzileyo i-wrong kumbe i-right iindaba ze-court lezo ukuthi i-court imele i-decide ukuthi they commit an offense. Mina engikusolayo ukuthi abantu nxa betengiselwa okulilungelo labo bechaywe beyaliswe ukuthi beye esibhedlela yikho lapho endine-problem lakho. Nxa ukuthi kade benze into abangamelanga beyenze angithi bamele bebodwe ama-police investigate behanjise e-court then i-court ijonge yona ukuthi ba-wrong kumbe ba-right.
Uthini ngomongameli Mnangagwa ukuvakatsha kwakhe lokho esiye ezinkonzweni ikakhulu khonapho kobulawayo kanye lonkosikazi wakhe ibhodabhoda ngumsebenzi wakhe nje njengomongameli kumbe ubone ngani kukhona okunye akuqophile esigabeni?
Obviously sekuyisikhathi sokuthi ukhangelele ukuthi kube le-election unyaka lowo obuyayo. So naye uyakhankasa uzama ukuthi ethole i-support uyadinga indlela zokuthi abantu angaba imigabe besengama-interface rally. Yena probably kawathanda ama-interface right sebona ukuthi hhayi angahamba ngechecha uyabe sengene ngenxeba. So njengomuntu osamutha osangena well angahamba lapho afuna khona but at the end of the day kumele engakhohlwa ku-addressa izinto ezifunwa ngabantu engakhohlwa. For me I think and missed opportunity because yakwazi ukuthi abantu bakobulawayo bakhala kakhulu ngendaba yegugrawundi yangazakisolve. So bemele ukuthi ngesikhathi ekhuluma bekuyi-chance enhle ukuthi evelediniseechurchi ngakwazi ukuthi abantu bakobulawayo kule nto ezibahlupha ezinje bengicela ama-church bebakhulekele othole ukuthula or something like that. But this time is an opportunity to ekhulume ngakho it doesn't matter but nxa sewufike ema-QN nemaplazini uyakhuluma ukuthi zabakompasela so okutshengisa ukuthi kuye into egugrawundi asonto abona ngani iqakathekile. So mbona ngani kumele bekwazi ukuthi wena abantu besindebeleni baloku bekhumbula into ye-ground njalo nxa engayibambanga ngendlela izamluzisa amavoti ngesikhathi ukuthi ngawo uyabekezaba probably was going to be the first umuntu wezane ukuthi ewine amasiti engazange wahlukumeza muntu but indlela ayenza ngayo ezilongele ukuyavoida into eyiyo eyayithona idlisa umgazi layo uzadliwa.
Alo-ke ngumnumzana Zenzele Ndebele olwela amalungelo oluntu ubexoxa losithandekile emhlanga weStudio 7 ecingweni ekwabulawayo. Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-8 kusiya ngo-9 ntambama namhlanje. Ku-Live Talk sixoxa ngomnyaka ka-2018 wona esiwusungula ke lamhlanje. Liwubona njani lo mnyaka? Ungaba umumetheni? Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze selithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ale balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ake sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iziphathamandla ze-Australia zibika ukuba kube kulabantu abayisithupha engozini abafileyo ngengozini yokuwa kwendizamtshina yokuthwala abantu ukuzilibazisa bebuka idolobho leSydney ngelanga lokwandulela elomnyaka omutsha. Inkulungwane lenkulungwane zabantu beMelika ziqunge isibindi zamelana lomqando okade utshaza uvalela abantu ezindlini edolobheni leNew York ukuyamanyana labanye emhlabeni jikelele ukuyabuthana enkundleni yeTimes Square embuthanweni wokwamukela umnyaka omutsha okungumkhosi ojabulelwa ngabaningi owaqala ngomnyaka owaqala ke ngomnyaka ka-1904. Kwezempila kahle ingcwethi kwezempila kahle kanye lozulu bathi inhlelo zabe zempila kahle ezikhuluma ngokungahlawuliswa kwaba kuhlangothi ezithize kungasoze kwasebenza nxa ungekho umthetho osekela lokhu. Ukugcitshwa komsebenzi wokulingiswa komthetho we-Public Health Act ka-1924 kanye lokutholiswa kwemali kuhlangothi ezimele zisize kulokho kuyiyona indlela kuphela ezosiza ukufeza lezi nhlelo zokuba bangaze bahlawuliswa abantwana abaleminyaka engaphansi kwemihlanu. Okunenga sikuzweni kuMavis Gama esethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu kuza ngemva kokuba abogatsha lwezempilakahle belobela iziphatha amandla kuzibhedlela zikahulumende ukuzikhumbuza ngalolu hlelo oluvumela ukwelatshwa kwabakulezi nhlangothi zontathu kungela nhlawulo. Ingcwethi kwezempilakahle zithi kuzokwenziwa kanjani lokho njengoba le mali eyabelwa uhlangothi lwezempilakahle incane kakhulu. Umgcini sihlalo wekomidi ebona ngezempilakahle edalela ephalamende uDr. Ruth Labode uthe udingwa yilolu hlangothi yikulungisisa umthetho we-Public Health Act owabekwa ngomnyaka ka-1924 ube lenhlangothi ezisekela leli nyathelo.
Into sezantshintsha eZimbabwe la. Ibhili kule mthetho esayifakayo njengeyokubhadala kudala kwangabhadala ezibhedlela phela. Khathesi sokubhadala. And kuba khona imikhuhlane ongabhadaliyo, umkhuhlane wengqondo, umkhuhlane we-TB, abantwana abangaphansi kwe-5. Okhulu abangaphansi kwe-6 omama abafana angababhadali kodwa ungahamba ezibhedlela uyabhadaliswa. Awula ndlela yokuthena uyale uthena sesiyabiza uloya ngoba kula mthetho. Kukhona okuyinto okuncane okunjalo ufanele sidile lapho.
Okudanisayo uDr. Labode ethi lanxa le ibhili esikhona kade yalotshwa lokhu elisalindele ukuba lenziwe kube ngumthetho uzulu eqhubeka ebhekana lenkinga kwezempilakahle. Unobhala wogatsha lwezempilakahle uDr. Gerald Gwinji uthi kunengi okuzolungisiswa yilo mthetho we-Public Health Act ungaba khona.
One of the challenges, for instance, was around immunization, where you would want.
Bhekana lobunzima lakudaba lokutholisa abantwana imithi bavikela umkhuhlane eyehlukeneyo. Uthola ukuthi wena ufuna ukulondoloza impilakahle yomntwana kodwa umzali abe sesala. Ungasebenzisa amandla akho umzali abe sekusa emthethwandaba. Lo mthetho we-Health Act esiwusebenzisayo uthi nxa umntwana esegumeni lakibo akasinkosi abanye ngokunanzelela kukazulu ngezamalungelo akhe lokunye abakudingayo sekuguqukile kodwa inkinga yikuba ungakunanzi lokhu lo mthetho we-Public Health Act.
Kodwa uzulu ethi akukho okutsha kulokho bebona ukukhunjuzwa kwalezi ziphatha amandla zezibhedlela zikahulumende njengendlela nje yokubabamba abantu amehlo besazi mhlophe ukuba isimo kwezomnotho singakuvumeli lokho. Asebeluphele laba okubalisa unkosikazi Viola Ndabambi oleminyaka engamachumi ayisikhombisa yokuzalwa upha umbono wakhe kulolu daba.
Nxa ugula ungazuza ukuthi utholakala umkhuhlane wakho nxa kungakabi khona abamanye amazwe laba abangasincedisa. Ngibona kuhle ukuthi utshele ukuthi wena kufuze ukuthi unathe umuthi onje. Nxa kungakabi labasincedisayo, thenga umuthi onalo. Nxa bekhona labo abaye basebekhona ukuthi basincedise, siyakwamukela ngoba baya besincedisa lathi ukuthi siyalelokho siphila. Kwesinye isikhathi izimali ziyasilela. Uzulu ngithi kamukele okuyaba kukhona kusenesi isikhathi, kodwa kuyaba kulungisiswa. amanye amazwe lawa ayabesizwa ukuthi eZimbabwe abantu ngapha umkhuhlano nje usukhulile njengokuncediswa kwenza laba balegcikwane le-HIV lathi sizancediswa.
Abakhubazekileyo ababalisa umnumzana Hilary Mlambo bathi uhlangothi lwabo lungabethwanga kule ncwadi esivunjululwe ukukhumbuza iziphathamandla kwezokuba ngobani abakunhlangothi ezimele zitholiswe usizo lapho ziye ezibhedlela zikahulumende.
Ama-leaders ase out there bafize ukuthi nxa umuntu ole-disability engabuya kibo bangabavaleli phandle. Thina abantu abale-disability sibe ne-easy access njengoba singabantwana beZimbabwe.
Belikhanyelelwe ukuba libe selingenisiwe edale lephalamende umnyaka ka-2017 ungakapheli leli bhili le-public health lenziwe kube ngumthetho kusiyagqitshwa umsebenzi waleli dale lesishiyagalombili 8th Parliament, kodwa akusabanga njalo. Ekuvulweni kwesigaba sokugcina sedale lephalamende leli obengumongameli ngaleso sikhathi umnumzana Robert Mugabe akazange alibethe leli bhili njengelinye lamabhili okumele lichutshiswe lidale kulesi sigaba sakugcina. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Yebo kambe zulukandaba, mthwakazi omuhle, sesifikile esigabeni sethu lapho esinika abalaleli ithuba lokutsho imbono yabo ngomnyaka ka-2018 abakhulunywe labo namhlanje. Sizwe ke ukuthi bathini.
Ata, wata, nata, brata, empita, empopom, emapopoma.
Ye, mina ngu-Mr. Mlilo, ngoBulawayo, lapha eNkulumane.
U-Mr. Mlilo, igama lakhe elakuqala mba?
Ngumhlomi Mlilo.
Okay, ungasitshela ngamafitshane ukuthi udlale njani umnyaka lo omutsha, ungene njani, bekunjani?
Khona bekungconywana ngoba sike sathola amasentinyana ale emabhenki ama nje sawese kancane loba nje imali bihlupha phalaphala, kodwa hhayi sicine sokungathi kungcono. Esibona ngathi mhlawumbe lo nyaka kuza kuba ngcono, asazi, kodwa kungathi kuthembisa kancane.
Kuyini okufiselayo ngomnyaka lo ukuthi kwenzakale?
Ye, mina bengifisa kakhulu eziphathelane lezemfundo ngapha ukuthi abantwana abagogekileyo kakhulu uma sikhangela ngemi-curriculum leyo bathiwe ngemva kakhulu, ngoba yona i-curriculum ikhuthaza ukuthi abantwana babasebenzise imitshina kulezi nsuku, amakhompyutha. So izabona ukuthi ezikolo abangafundisa vele awakho. So besikhuluma logatsha zama ukuthi ngikhulume logatsha lezemfundo ukuthi mhlawumbe bancedise kutholakale amatitsha ngayemisa ukufundisa abantwana, kakhulu abangaboniyo kube lamatitsha aphathekayo kulo lokho. La matitsha akhona angaboniyo enelise ukuthi afunde bafundiswe amakhompyutha, ngoba bathiwa ngaphandle kuma-workshops lawa ayenzakalayo ukuthi kufundiswe amatitsha ngamakhompyutha, bona bathiwa ngaphandle.
Bakhona ababili abathathu ongafuna ukubabingelela ngelanga lenyuyelele?
Hayi, mina ngathanda nje ukubingelela abangani bami bonke abangaziyo esebenza sonke ngale khuluma engihlala khona o-anti wami lomza wami emaphosa yala abangani benkalamazi. Mina ngise-South Africa, igama lami nguNhlonipho Nkomo.
Yenkomo, ungene njani umnyaka omutsha?
Hayi, wona umnyaka siwungene kahle kakhulu, siwungene kahle kakhulu. Noma nje sikude khona lapha eGoli, singekho emakhaya, kodwa hayi wona siwungene kahle ba.
Kuyini okukhangelele umnyaka wonalo siwuqala namhlanje?
Siwuqala namhlanje baba, heyi, sibengathi thina sihleli lapha eGoli, siyafisa nje ukuthi nasekhaya ngabe kuyalunga phela, sike sihambe nathi siyosebenzela khona ekhaya. Sihlalele khona ekhaya sigamelele ukuthi lo uhulumeni omusha lo okhona sengathi ngabe uyalungisa phela izinto kuinte kube khona umpindo laphayani khona sizokwazi ukuthi sibone ukuthi masibuyele emakhaya ngale sifike sithole imisebenzi.
Bakhona yini ongafuna ukubabingelela?
Yebo baba, ngabingelela kakhulu ekhaya, mina ngizalwe eFlabhosi esibhibe, ngibingelela ubaba uSandaba uNandaba umndeni wami wonke, ngikuleti ngibingelelela abantwana bami koBulawayo laphana ePhumula, ngibabingelela bonke nje nehlobo zami zonke nje ngizibingelela kakhulu, ngisendiphisa kungene kahle emnyakeni omusha besiphathelayo.
Hayi, sibongile kakhulu, ube lo mnyaka omutsha omuhle.
Kubonga mina kakhulu,
ngiyabonga mukaula chipuba itendi esimuti masula zibe nchito boti ginagumana kwa WhatsApp ndikazi
mina ngimusikhathele nyathi ngisehaburoni
ungene njani umnyaka omutsha bekugidwa yini?
Ya bebegida sibili kade kuwriter mina bengizilalele ngoba kuthisa lapha lapho engikhona kuyathisa kakhulu kakhulu kakhulu.
Kodwa ungathini nxa ukhangele eminye iminyaka ama-new year kuyabe kufana yini kumbe bekungconywana?
Hayi bekungafani lo nyaka kade kungani kuphansi kungani kuthaba kwabantu bekuyehlile ngabona kwenziwe kuthisa ilanga liyathisa kakhulu.
Ungabingelela ababili abathathu?
Yebo ngibingelela umalume eCountryside koBulawayo logogo ozala ubaba elupane logogo ozala umama koBulawayo labana wami bonke nje abase South Africa labakithi bonke nje abase South Africa ngisithi ndibafisela inhlanhla eminyakeni omutsha labo bonke abasonta isonto ezethu ngisithi ukuthula kube labo kubeke ngokuthandaza ilizwe lakithi njengalokhu ukhanya ngani izinto ziyatshintsha ngazitshintshe sibili lambe ngiseZimbabwe ngibonile ukuthi intengo yezinto lanxa abanye bekhala nje but mina ngiboni right kakhulu okudlula lapha engikhona so ngisithi sifisela inhlanhla kakhulu elizweni lakithi kunye lokunye kutshintshe le msebenzi ibe khona ukwenza ukuthi sibuyele ekhaya lathi sisebenzele elizweni lakithi.
Hayi, kuyezwakala. Hayi, sibongile.
Now you have some people with an idea of a good night out is to go to the pub, drink 15 pints of lager and then vomit. Them a drink too much and then can't take it. Nobody
ah, sanibonani mina igama nguRafael Mwale. Kuthi kuthi bengiseka eZimbabwe ngoBulawayo, koBulawayo ngisuke izolo, ngibuye back namhlanje bengikuma holiday eZimbabwe.
Isikhuluma nje ungathi
sengisegoli kwamanje ngoba ngisuke izolo koBulawayo.
Bekunjani khona le uyidlale njani New Year?
Hayi yona iyo yangidlalela endleleni ngoba umnyaka omuthi uqhamuke ngisendleleni.
Mhm. Izifiso bani ozifisa zenzakale wona lomnyaka?
Izifiso ukuthi kube nemali ngoba hey ngibonile abantu bahlupheka kakula mali emabhenki banike ama $20. So umuntu uyafakela umholo wakhe ebhenki kodwa ebese thola $20. Manje $20 ayisathengi lutho, into zonke zikhuphukile intengo. Izifiso zami ukuthi uhulumende nje ezama ukufaka imali emabhanga.
Bakhona yini ofuna ukubabingelela?
Ya ngizafuna ukubingelela eNtumbane. Abana wami bonke lo baba uMwale bazazi eNtumbane si ngibongile ba.
Hayi, lathi sibongile kube lo mnyaka omuhle olithuke.
Nani basakazi bethu ngilifisela umnyaka omuhle khona ngapha eWashington DC.
Hayi, sibongile kakhulu.
Yabo.
Yibo ke esiyenelise ukuthi sixoxe labo sisizwa ke izifiso zabo lokunye okunjalo lani liyenelisa ukuthi lisithinte sixoxe ngokuthi umnyaka lo esiqale lamhlanje liwubona kanjani. Okwamanje ke isikhathi ke savume ukuba siqhubeke sisonke ke sikhangele inhloko zendaba ebesilazo lamhlanje. Umongameli Emerson Mnangagwa izolo ungene inkonzo yebandla le Family of God koBulawayo kodwa ke kube lokutshengisela kwasekubotshwa ke abasakhulayo bebandla leMthwakazi Republic Party abafika bona ithumi belokhu bevalelwe sikhuluma nje. Sike sapha ithuba ke abalaleli bethu beStudio 7 njengokutsho kwami ke lani lilenelisa ukuthi lisithinte sixoxeke. Okwakathesi ke sesigqiba uhlelo lwethu silithiya kuStudio 7 Live Talk igama nguChris Gande lilani.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.